Soku isika disendaba ku VOA Ndebele. Njani mtozo umuhle siyalambulela kumstars we studio 7 namhla ngolwesihlanu mhla ka 19 Mabasa 2019 igama lami ngokipi Dube. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lezanu PF lithi kumele abantu basebenze ndawonye ukuze baqhubekisele phambili imisebenzi yabalwela impi yenkululeko.
Ilanga leli lokuthi licabange nabanye abantu abangena amagoshi behlala nezilwane, behlala nezinyoka, behlala nako konke okubi.
Kodwa abanye bathi kunzima okwenza ukuthi kulokhu kwabantu bathakazelele uzibuse.
Njengabantu abasebenzayo, uzibuse ikakhulu ngolo nyaka ngo-2019 akatsho lutho empilweni zethu.
Seliqalisile ikhefu lephasika. Incwadi ebona ngokuthoba inhliziyo zabahluphekileyo ithi kuqakathekile ukukhuluma ngodaba lwegugrawundi emphakathini.
Siyabona khonokhana ukuthi kuhlangane sikhulume, abantu bakhala abakhalayo babhodlise umoya, babhodlise umoya. That's the beginning of the healing process.
Sizalethulela umculo wembongi uLikhwa Ncube otshaya kuzwele. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulo msakazo. Ibandla lezanu PF lithi sesifikile isikhathi sokuthi abantu besebenze ndawonye ukwenzela ukuthuthukisa ilizwe elifikise iminyaka phose engamajumi amane kazibuse izolo. Abalandeli bebandla leli bathi kumele uZulu akumbule ukuthi kwabhubha abantu abaningi ngesikhathi sempi yenkululeko ababefuna ukuthi ilizwe libe lozibuse. Kodwa abaningi njalo abantu abakhala ngokwenzakala elizweni khona manje abathi uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa kumele aguqule ezombusazwe lezomnotho ukuze kube lenhlalakahle eZimbabwe. Omunye wabakhuthaza ukuthi kulondolozwe izifiso zalabo abalwa impi yenkululeko ngumnumzana Joseph Juma okubandla leZanu PF.
Asho langa lethu ukuthi sibe selfish, ilanga leli lokuthi licabange nabanye abantu abangena amagoshi behlala nezilwane, behlala nezinyoka, behlala nako konke okubi, befuna ukululela ubana iZimbabwe izimele yodwa, bengelampenseni, bengelamkholo, bengelamedical aid, bengela konke lokhu esesikuthola namhlanje. Basinika khona thina labo namhlanje balele abanye basemathuneni angavezwanga, abanye basemathuneni aveziweyo. Kodwa-ke oqalile ilanga elokuthi nxa ungumntwana weZimbabwe zikhangele uzibuze ukuthi uvela ngabi uyanga.
Singathi-ke kodwa kulabanye babagolide abangani bathi okwenzakala kwele Zimbabwe ayisikho lokhu abakulwela ngesikhathi sempi yenkululeko. Kambe ungathini ngabantu abanjalo lapha sikhuluma ngabanye abalwa impi yenkululeko le?
Abaqhumanga baqinisile sibili, asizange silwele ubana iZimbabwe ibuye imiljo ngale esiyibona namhlanje. Asilwelanga ubana sibuye sizophokuxunga sisodwa. Asilwelanga ukubana iZimbabwe leyi namhlanje ufune wena ukubuza bayiginya. Yikho esesibona namhlanje. Sibe khona abanye abangenandaba lokuthi kona ophambi kwakho uminjani, omi wakho uminjani. Baze baphume baze bayocela lezi jeziso lezi ezizizona ngama-sanctions ezivela emelika khona lapho elikhona lina. Kulabantu namhlanje aphume seceni lezinjalo and ngiyazibuza ukuthi abantu labo abanjalo bavela ngaphi, bakuthole ngaphi kono, ngoba ayisikho okwalela ngalaba abafayo kabesela okwala iZimbabwe izimele yodwa. Lokhu sho ngabantu asibedinga bona ubukhosi by hook or crook. Lokhu ngiyakhuluma namhlanje ukuzwise futhi ubana ayisikho konoko. Abantu abalwayo, abantu abalahlekelwa ngimpilo zabo, abantu abalimalayo balwela belimala bafela ukubana iZimbabwe ibe ngethu sonke. Singavumeli isitha sibuyela kwezokuxabanisa kugcine sokusenzalo kulo mndebele, kulo mshona, kulo mkhalanga. yethu thina singabantu banye abantu abansundu abamnyama.
Inxa sesikhangela ke uhulumende okhona kathesi ikhanya ngazani udonsa nzima sibe inxa sikhangele ezomnotho kambe kuyalunga sokutheni?
Akula hulumende ongadonsa kuhle elabantu ababhidliza bephakathi. Lokhu ngizawunika umzekeliso wendelika khona benikhona e-America ngemva kokhetho lukamama uClinton lobaba uTrump. Umama uClinton wathi edlebeleziyelwe ngoTrump impumela yaphuma ukuthi hhayi uTrump uyinqobileyo. Umama uClinton wathi hhayi okusalayo kwenzekele okwenzekeleyo kodwa iMelika ilizwe lethu asilifakeni phambili. Ngilesifiso lokudinga lokuthandaza ukuthi ngabe abakithi labo nga bangenelwa umoya lo ukuthi wenza ubona nto utshontshelwe kumbe kuhambe njani kodwa faka ilizwe lakho phambili.
Bayakhala abantu beZimbabwe abaningi abathi bekunzima ukuthi bathakazelele uZibuse ngenxa yokuthi bathole nzima ngokuphandela imuli zabo ukudla lokunye okujiyeneyo. Bathi bayakwazi ukuthi ilizwe lakhululwa nzima kodwa sokumele ukuthi kathesi nga sebehlezi kahle. Omunye wabakhala ngokwenzakala elizweni ngumnumzana Percy Mcijo, umqondisi wenhlanganiso ye-Streetwise Informal Traders Association, othi abathenga bethengisa impahla bathole nzima kwele Zimbabwe.
Njengabantu abasebenzayo uZibuse ikakhulu ngolonyaka ngo-2019 akatsho lutho empilweni zethu ikakhulu ngokuthi siyakwazi ukuthi umuntu wonke emhlabeni lapha uyaba lesikhathi lapha afuna ukuthi nga uyathuthuka khona njalo kuba khona ezinye izinto ezivalayo ukuthi athuthuke. Sathola ukuthi lele lizwe lakithi lelizwe elingelamali yalo okutshengisa ukuthi intuthuko yona ikalutshwana. Sesikhangela abantu abasebenzayo kunzima kakhulu ukusebenza umuntu edinga imali angathenga ngayo izinto ngaphandle kwelizwe. Yikho-ke i-independence yalo nyaka kayitsho lutho kithina kodwa-ke ngathi mina iyakutsho ukuthi itshengisa ukuthi thina njengezizalwane zalapha eZimbabwe silokhu silomlando wokuthi ilizwe leli silimise ngendlela eliza letha khona intuthuko ebantwini. Okwamanje akula ntuthuko ekhona ukuthi abantu baphila nzima. Ungakhangela izinto ziyakhwela ubuthumthumu kodwa okutshengisa ukuthi even labantu abasithengelayo babenelisi ukuthenga ngendlela okumele ukuthi nga ingasiphathisa njengabantu abasebenzayo.
Ye, wena-ke nxa sikhangeleke isimo okuyiso ubona ngazani ungazithuthukisa njani loba nje kule nkinga zonke lezi eZimbabwe?
Engingakwenza kuphela kuyabe sokushitha ukuthi akula ngenye indlela sokuyikuthi umuntu enze izinto ezingekho emthethweni okufana lokuthi ungene lezinto nxa uzithenge ngaphandle kwelizwe zingaze zadlula lapho kumele ubhadale khona imithelo ngoba kuyatshengisa ukuthi lapho ubhadala imithelo kuyenza ukuthi le ntengo iphakame okuyakwenza ukuthi labantu abathengiselayo bengenelisi ukuthenga. Yikho ukuze izinto lezi zingabi le ntengo iyakwenza ukuthi abantu behle ukuzithenga kusho ukuthi imithelo kumele layo yehle, kumele imithelo ibe phansi kumbe ingaze yaba khona ngokwakho. Sithanda ukuthi njalo sibonisane ukuthi yona imithelo evele ithelwa ngabantu abasebenzayo bethenga izinto ngaphandle kwelizwe imithelo layo eyenza ukuthi abantu bangaze baphumelela kulokho abakwenzayo. Ukuthi ilizwe lakithi siyakwazi alila msebenzi, abantu baphila ngokuzisebenza. Yikho kumele ukuthi nga kuyaba lula ukuthi abantu bathenga izinto ngaphandle kwelizwe baphinde benelise ukuthi bazithengise bathole inzuzo engcono. Okwakhathesi sizathola ukuthi even lokudinga i-foreign currency kunzima ngenxa yokuthi iyadula, iyabe lokhu iduliswa okutshengisa ukuthi lo wathi siyathenga izinto phandle suthenga ngemali oyithenge nzima ubuye njalo futhi uthengise nzima. Yikho-ke kunzima sibili kuzo zonke indawo ukusebenza esikwenzayo lapha.
Uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzama ngamandla wonke ukuthi aguqule isimo esibi somnotho kwele Zimbabwe. Abantu beZimbabwe njengomhlaba wonke jikelele namhla bananza ikhefu lePasika. Abanye behlulekile ukwethekelela izihlobo ngenxa yokuswelakala kwemali. loba kunjalo baningi abakhonza uNkulunkulu endaweni ezijeneyo njalo bazaqhubeka bekwenza lokhu kuze kufike umvulo ngeviki ezayo. Ukuze sizwe okuningi ngalokhu sixoxe lo mfundisi Josias Mudenda we-Methodist Church eBinga.
Sithanda ukubonga inkosi ngalesi sihlakalo esikhulu kangaka lapho esikhumbula khona ukuhlupheka lokufa lokuvuka kwenkosi uJesu. Nithabantu ngahambe enkosini yePhasika lapho esiyakhangela khona emuva esivela khona njalo sikhangele phambili lapho esiyakhona ngoba bonke kusemandleni enkosi. Baba makube ukubana kube lePhasika enhle ebantwini beZimbabwe loba izinto zinzima kangaka kodwa inkosi iphakathi kwabo. God is in control.
Singathi ikhefu leli vele liqakatheke kanganani mfundisi Mdenda ebantwini beZimbabwe?
Liqakathekile kakhulu ngoba phakathi kobunzima siyakwazi ukuthi ukhona owazinikelayo umntanaka wenkosi ukubana esule bonke ubona kwethu. Sahlala kuthi siyasenzelwanga abakholwa kuphela, senzelwa umuntu wonke ngoba yena uNkulunkulu ngokwakhe wephila phakathi kwethu wasitshengisa njalo wasipha lokho ukukholwa egameni lakhe.
Lo ngumfundisi Josias Mudenda we-Methodist Church esixoxelayo eseBinga esabelweni seMatabeleland North. Sikhangele ke okwethulwe ngamaphephandaba kweZimbabwe. Umthethondaba umisa kancane udaba olwethulwe ngabalandeli bebandla leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa abafuna ukuthi kungenziwa umhlangano omkhulu webandla leli weCongress ngenyanga ezayo. Lokhu kwethulwe liphephandaba leDaily News. Kuthi ke iphephandaba leli libika njalo ukuthi inhlanganiso ye-Afri Forum ifuna ukuthi uhlangothi lukahulumende olubona ngezemithetho olwe-National Prosecuting Authority lucelwe ilizwe leZimbabwe ukuthi unkosikazi Grace Mugabe alethwe kulelo lizwe lapho azathoniswa khona icala lokutshaya unkosazana Gabriela Angels amthola elabantu bakhe ehoteleni bephuza utshwala. Kwesokubuya njalo-ke iphephandaba le-Chronic elithi kuza kuna izulu eliningi endaweni ezijiyeneyo ngesikhathi sekhefu nePhasika. Soke isikhathi senu khona manje likhumbule phela ukuthi kumele lenzeni, kumele lifitizele khonokana ke we-audio lisithumezele umlayezelo kunombolo ethi 012024650318. Nizophinda njalo 012024650318. Ake sizwe ukuthi bathini abanye abantu kwele Zimbabwe.
Nimzana Dube linjani? Sengingena kwezekuseni nase yami ihambelana Rosebuse. Mina Bhangazitha ngibiza iNkululeko yeZano. Nxa singabuyela muva ngo-1980 kubuhlungu kabi ukuthi thina eyithe sanxuswayo sisiyalwela ilizwe ukuthi sasinxuswele ukuthi sikhiphe amakhulumo nasukuthi asibakhipheleni. Siyasizibuzele leyo mbuzo thina sano nabalungu ukuthi kambe sasibakhiphela nabalungu sasibakhiphela uwini esiyibonayo ekhona. Kuthe ngo-1980 abalungu benika uRobert Mugabe umbuso akhona ithola ma-okhetho enikwa umbuso ngabelungu. URobert Mugabe wahle wabumba abelungu namakhoren ukuthi bayebulala amaNdebele. Kambe namhlanje thina amaNdebele nxa singathi silenkululeko siyekhanya sigida labo, kambe selisiphelele na nxa singagida labo ingoma yabo yenkululeko siyigide labo siyabe siphelele na? Bengakasitsheli ukuba besibulelela. Unkomo watshengisela ukubani wayengalweli ukubusa yena wayelwela inkululeko yabantu beZimbabwe. Sithe sisathobele nesiphethe izikhali unkomo weza labo wazothatha izikhali wabanika. Kwakutshengisela ukuhlonipha okukhulu ukuthi wayefisa ukuthi enqobe kuso ukuthi sesikhululekile okhulile ongweyo othethe umbuzo kakhokhela isibutho akhokhela ilizwe wathatha izikhali wabanika. Pho nxa bengasitshela kathi inkomo esabanikile izikhali zethu sasala singasela lutho base besibulalelayo. Kuyini okungasenza sigide labo ingoma ye-independence sigide labo ngemva kokubulawa? Kambe nxa ngomvulo nje wakuthiwa yi-Easter lanxa ngakuthembi kakuhle nomuntu wakhona ngomvulo nje wakungathiwa khona kulo dili idili likaJuda Iskariyoti yalabona amadoda ayebulala uJesu lojesu lomnini kaJesu. Kambe labona abantu babo bengagida ndawonye umama kaJesu naye agida labo uyakwephelele na?
Mina ngihlala eNkayi. Uhlupho esibhekane layo ngihlala kule ndlala emakalisa elizweni leZimbabwe. Okungenjalo izinto ziyakhwela nsuku zonke ngemali yokuthenga kasilayo. Ngiyabonga.
Mna nto abasebenzi besikhumbula ngapha emakhaya siyathupheka lapha kunzima ngapha.
Siyabonga basakazi, mina ngumahlubo Mahlaba ngilapha eJohannesburg eSouth Africa. Lokho kwenzakala eZimbabwe kuthanda ukuba buhlungu, isimo sangikhona asijabulisi ngesizathu sokuthi abantu vele abasebenzi ma izinto zibuya zikhwele ngendlela enje, so impilo yabantu izabazima kakhulu. Izulu kalikho, indlala enkulu kakhulu elizweni, abantu abasebenzi le ndlala ikhona. Hayi, kubuhlungu kakhulu lokho. La madoda akithi athembekanga, ngabathembekile abeza sidingela uncedo kwamanye amazwe. Manje pho njengoba besehluleka ukuthi bethembeke ebantwini abatshayala izulu le cyclone Idai, hayi, ubuzima bukhona mpela. Kuzalamula iNkosi ephezulu.
Hayi, iZimbabwe yethu inzima le, isikangenelene kathesi lokuthi nanzo imali yangikhona uthola ibhondi. Ibhondi liyawa kathesi, ngakangela lapho esikhona. Mina kathesi ngikhuluma ngise Plumtree eMpowenzi, kodwa isimanga ukuthi ibhondi kathesi idola wathi i-3 rand. So manje iZimbabwe izalunga ukuthini? Enye imali isiwa kabuhlungu kangaka, bese siphose sajwayela sithi idola siyi-5 rand, kodwa manje ngasiyehlile yakuba yi-3 rand. Ngapha izinto ziyakhwela eBulawayo, ikhesi yechukele besijwayele ukuthi yi-30 something, kodwa kathesi isibiza yi-$50. Hatshi, iZimbabwe inzima. Kuzolunga kodwa kamboni kulunga kwangikhona. Ubukhokheli bethu ngibone kabukho ngoba kabukhangeli izinto eziningi.
Siyabonga kakhulu-ke labo-ke ngabalaleli be-Studio 7 nabasithumezela imilayezelo yabo. Sicela lawe phela lapho khona usithumezela umlayezelo wakho ngokufithizela i-audio khonapho-ke ku-WhatsApp kunombolo ubesithumeza kunombolo 81 202 465 0318. Siyabonga. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ugwalo olujulileyo olothulwe ngumnumzana Robert Mueller lophenyo lokwenziwa lilizwe leRussia ngesikhathi sokhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2016 eMelika luveza ukuthi umongameli Donald Trump wazama ukuxotsha uMueller, kodwa obona ngezemithetho eWhite House umnumzana Don McGahn wala ukwenza lokho. Upapa weRoma uPope Francis ngolwesine ugese inyawo zezibotshwa ezilitshumi lambili njengalokhu kwenziwa nguJesu Kristu, wagezisa ayesebenza labo ababelinani elifanayo engakathathwa ilabo abayefuna ukumbulala. Kuhlandla lapho esihlolisisa udaba lwegugurawundi namhla sixoxa lo mnumzana Kilton Moyo oyingcwethi kwezokuthoba inhliziyo zabahluphekileyo obizwa ngesilungu ngokuthi ngucounselor. Ake sizwe ekhuluma ngokuthoba inhliziyo zalabo ababulalelwa abazali babo ligugurawundi.
Kuzaqala ekutheni lola lowo muntu uyafisa ukupholisa umoya. Kuze umuntu afike ekupholiseni umoya, kuzadinga ukuthi kube lokubuthana kwabantu bekhulume ngalinto, ngoba uyabona ukuthi i-background ibilokhu isenziwa icala phela ukukhuluma ngayo, yikho bekulokhu kusenza abantu bazonde ngamandla. So ingavulelwa ukuthi umuntu lo nalo akhulume kuzaba right.
Okumele kubambe silili athi ye sesikwenza lokho mbani?
Okuqala kukumongamela welizwe ukuthathe bantwini siyaxolisa ngegugrawundi. Kwaba nje akhuluma iqiniso, not amanga lawa abahlala bewakhuluma. angavelenze njalo uza clear ingqondo zabantu ezinene ukuthi kube sekuhlalwa phansi ukukhuluma. Khathesi nganti kuphonga ukukhulunywa emanyuzipepheni, akukabuthaniswa abantu ukuthi abantu batsho ubuhlungu abahamba kibo, ubuhlungu ababuzwayo ukuthi ngoba lababulawayo kwakutheni. Uyabona khona kukhani ukuthi kuhlangane kukhulume abantu bakhala, abakhalayo babhodlise umoya, babhodlise umoya. That's the beginning of the healing process. Uma kungaziwanga njalo, hhayi siyabe sokho sixoxa emanyuzipepheni, but sisenza abantu bazonde ngamandla. Lathi sinje gives isimelele kholokho. Siyafisa ukuncedisa abantu bakithi njengama-counselors, but kuzadinga ukuthi ku-create that kind of umumo ukuthi kuyakhulunywa nge-ground kungala kwesaba.
Siyabona njalo kulalolunye udaba khonapho esingaluhlanganisa khonokho ukuthi esintwini kungani kuyazila ukugebha amathambo omuntu wabhubhayo. Pho-ke nxa sokuzalungiswa khonokho-ke ukuthi abantu basuswe lapho abafaka khona kuma-mass graves bayangcwatshwa kutsha, kambe lina lizangena njani khonapho njengama-councillors ukuthi lithoba abantu inhliziyo njalo?
Ukungena sizangena njengo-councillor lapho okuvele kulo buhlungu khona kumele ungene. Abantu laba kabazange bangcwatshwe kithi. Abantu bantu laba baphonga ukulahlelwa emgodini, ayisikho ukungcwaba lokhana kwakusenziwa. Abantu baphonga ukulahlelwa emgodini njengezinto, so kuyadingakala ukuthi bangcwatshwe. Mina ngokubona kwami is not irreparial njengoba bekufaka. Mina ngokubona kwami ngikho abantu bezangcwatshwa ngoba kabakangcwatshwa all these years bengangcwatshwanga, bephongulahlwa egodini. So khathesi sokuzamela ukuthi kuyiwe emagodini lawa bayekhitshwa kukwenzela ukuthi bayebekwa kuhle lo lalo ngendlela yakibo, abantu bapholise umoya. You see, ukuze abantu basile in this thing kumele bavunyele ukwenza what they believe ngabantu baba bafileyo.
Lo ngumnumzana Kilton Moyo, ingcwadi kwezokudoba inhliziyo zabahluphekileyo. Sixoxe laye ekobulawayo.
Okhumalo nangamakhosi, okhumalo nangamandla, okhumalo nangamakhosi, okhumalo nangamandla.
Gustave David naye ntombi umthuzwazo futhi njalo mabona bula nje nokunanginangi namhla engasiyo ngulikhumpho kancube ngizelwe enkayi, ngithengizelwe enkayi, ngakhulele lupane indawo zona ezizoyithiwa indawo zakithi.
Kwadila ngalitshona bantu ngabanqoba zindlovu ezibantu, zindlovu ezimaqoqombela. Linelathi umuntu limnyanga ngendaba, linelathi izimpa ezimbili ikhambi laphuma lilinye, linelali ukuthi umlenze kwabulawayo onkomo zavula inqaba ngempondo kwelasengqomo zahamba. Mantu ngamahle, mantu ngaluhlaza, bantwana benkosi.
Albumu lithi ngaliwe, i-albumu yeLets Four lithi ngaliwe, lokuqala lithi first chapter, second one lithi Still I Rise, third one lithi Believe It or Not, leli lithi ngaliwe. Yilo likhona kathesi lengoma ezifana lezi labo Nomalanga, Ongiqome, labo Bakukhumalo, ingoma ezimnandi ezidlabisayo. Imbongi ifaka kakhulu ubumbongi babo ezinkulu bayo ezingomeni ngoba kuba lula ukuthi ispreade ipoetry ebantwini. Usafeta le ethi yona Bakukhumalo ikhuluma ngabantu Bakukhumalo, ibabonga nje ngamakhosi, ngamakhosi akithi kobulawayo. Sithi thina halala ngamakhosi ethu, sithi Bakukhumalo ndla ngamandla,
inkomo namadoda, inkubela bayihlabe ngamanqaba, inyanga bathe bethufile uZulu kanti ithwasile, ithwasile ngomnyaka kaMpeyana. Ubanjwa abalibanjwe balishiya uZulu, untshintshintshi lana oyanda kandaba, imfono evele ngobuso emdibini, inkomo ethe isagudla eluleka. Ndabe zitsha maqhawe makhosi bayethe.
Ethi Nomalanga siyahaya nje siqhabhobhi iqamula amayezi siqumaqumi isinqanda amade intombi enhle. Ethi Iqume, uyabona kumfoka Ncube indoda ethanda ukuthi idlale ngamazwi othando. Ngangizama ukuthi ke ngitshengise abafana ukuthi kwenziwa njani, kwakusenziwa njani kudala, kwakukhaywa njani intombi, uyikhombise kanjani.
Sondela Smomondia, Ista Bobis Nanda Mate, Sondela Ntokazi, ungesabi Ntombenhle, ngizinikele ngaphelela, Sondela ngikukhumba khumbe kancane, ungesabeli khatshana, angathathi. Ukubobotheka kwakho kungenza ngikhothakhothe umlomo, obakho ubuhle bume njalo, uyinkanyezi yenhliziyo yami.
Sibonge kakhulu abantu be-National Arts Council ngokuthi i-National Arts Merit Award for being an outstanding poet. Ubumbongi bethu burecogniziwe. Kakhulu mina mbongela uBulawayo. Kusho ukuthi into esiyenzayo njengoBulawayo, iculture yethu inhle kakhulu ukuthi beyize yananzelelwa lilizwe lonke kuma-National Art Merit Award. Siyabonga kakhulu, njalo siyaziqhenya, njalo siyaziqhatha. Yekela ngithi mina mbonge, ngithi mina lwamnandulimi sampilo yomlimi, isisinde sempilo ithuba lomlilo, inhlansi yompaca igula lomcaba, umsamo woluntu iziko lesiko luqukethe libhongo lwalolisicubho lisingathi zaga lugele ingoma ezimnandi sanambithalwa dlabusa saklikla sabusa ngalo luyashelela olimini nanko phezaluphela sitho sithi akubona kuyabocwa uzibani usimbece amanzi ngamayaka umgalo ngumcebhe odlayo uyancama akahlabeli uyacula lwamnandulimi lwancenta Don't care,
indeed.
Yes, sikubona ukuthi abantu bathini khonapha ke kuFacebook. UPepe Dube uthi ngikhona Dube khonapha ke esitikini namhlanje, uthi kodwa ke okumangalisayo ukuthi abantu laba ababulawayo iGugurahundi kuzahamba njani, ama DNA test konke lokho kuzakwenziwa njani, uthi khona yini imali yokuthi kwenziwe konke lokho. Umthandeni Mqondisi laye uthi baba Dube kunjani, uthi lapha ke kudlalwa ngabantu sibili xa sikhuluma ngodaba lweGugurahundi. Kuzobuya ke uMusa Mazibuko uthi ya uyachampela ke umfoka Encube lapho khuluma ke ngolikhwa kaNcube imbongi kaZulu phela. Kwesithi uNkosi Nathi Jinga Ndebele uthi abayenze sibone khona, siyayicela sivuthiwe sibone ke silomlaleli khonapha ke ongani ukhona esitikini olisezi ukuthi silobani foit kunjani.
Ngiyaphila babuthuke njani?
Ngiyaphila kakhulu. Ngikhuluma lobani?
Ukhuluma noNduna Mlambo.
Nduna, uphile njani?
Ngiyaphila.
Yeah, 1 minute sibili akusitshela ukuthi wena ufisa ukusitshela ngona.
Eish, mina ngibabuthuke ngumuntu waseSouth Africa, ngize la
ngo-1993.
Ngicabanga ukuthi ngizobe ngibuyela ekhaya ngelila. Isimo sasekhaya sibi kakhulu. Khona manje ngibona abantu bayasuswa endaweni, bayaxoshwa. Kunokuthi i-government ibone ukuthi mayisusa abantu kulezo ndawo acabanga ukuthi bahlala ngokomthetho, ibafunele ezinye indawo, ibashiye ezitradeni, ibasusa ngamasosha, ibasusa ngamaphoyisa endaweni ezifana neGokwe, endaweni ezifana neManxeleni nasekhombo manje amangathi uyegweru. Same thing. So I'm like thinking ukuthi mabethi independence inkululeko bani khona makuwukuthi abantu bayaxoshwa bashiye bese ezitradeni nabantwana. I mean, what kind of an independence is this?
Yeah, it's got a doom for this. Sibonga kakhulu Nduna, ungathinda kusasa baba.
Okay, right.
Siyabonga kakhulu ke Nduna. Sishaye music kancane, sibonga ukuthi nje music kancane. Lo ke umculo kalikhwa kancube phela limsupporte phela umfana lapho uyashashisa lokho kuzwayo. Singake hluka nje ngathi sibone ke indaba kade sikhokhela namhlanje ibandla lezana PF Liti. Kumele abantu basebenze ndawonye ukuze baqhubekisele phambili imisebenzi yabalwa impi yenkululeko. Kodwa kulabanye abathi akusoze kwenzakale lokhu ngoba umnotho welizwe ubenza behlupheka okumangalisayo. Siqhuba lapha ke uhlelo lwethu namhlanje walivalisayo ngukhipsi Jobe.